emizameni yokukhulisa ibhizimusi lezokwethekelwa. Unkosikazi Silibaziso Tshinziwa obona ngezokutshala imali eZimbabwe uchaze ukuba uhulumende usethumele abazamela ilizwe kweleChina, iRussia lakwamanye amazwe ukuze kwengezwe inani lezethekeli labalesifiso sokuzotshala imali elizweni.
Imithetho enotshwe yiziza izasetshenziswa ngabantu abaningi abalamabhizinisi awe-tourism eZimbabwe. Ubana nxa bene-lens kumbe banamabhizinisi abo angenamali bebebehluleka ukuwaphakamisa, bengawafaka i-platform yeziza sesizabadingela ama-investors okubametha lawo ukuthi behlangane bekhulumisane bevumelane ukuthi sesizahamba njani. Either umuntu ozainvesta uzafaka imali kumbeni uzathenga i-portion yebhizinisi yangkhona kumbe uzabaphakamisa ngokwenza i-contract yokumaneja ibhizinisi yakhona.
Umgcinisihlalo wezida uMnumzana Busisa Moyo uthi bakhangelele ukukhuphuka kwenani lezethekeli labazosungula amabhizimusi.
Aku-investment izinto ziqhubeka kuhle, sibona abaningi izethekeli zethu zilesifiso zijonge ukufaka imali lapha eZimbabwe. Xa sikhangela amaripoti yethu njengeZimbabwe Investment and Development Agency, siyabona ukuthi abantu beza ngobunengi kwezokwemba, tourism sector, manufacturing sector njalo.
Unkosazana Barbara Rozwi leziphathamandla zogatsha lwakhe ngabanye abakade bekhona embukisweni walonyaka owehlanganani sanganayi World Tourism Expo, lapho abanxuse abathengi lezethekeli kunhlanganiso labatshali bemali ukuba baze eZimbabwe, lilizwe elilokuthula nabantu abahle. Umbukiso lo uyaphela kusasa, njalo ababukisayo bathi bayasuthiseka ngezinga labathengi abangene umbukiso walonyaka. Lonyaka amankampani aphose afike amakhulu amane 375 abukisa ehlanganani sanganayi World Tourism Expo 2023 awemazweni agoqela iZimbabwe, iMalawi, iSouth Africa, iBotswana, iRwanda le-Iran kanye nabathengi bamabhizimusi abasuka emhlabeni jikelele abedlula amachumi amathathu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.